Ngosuku lamalunga abe Operation Dudula asungulela uhlelo lokushini lesiwetho eJohannesburg lapho abangene phakathi ngokungamavinkili lokhu abakwamanye amazwe ngayinye ngayinye. Ekungeneni kwabo bebefika bahlole konke okuthengiswayo ukuthi kulayo yini imibhalo etshengisa ukuthi akwedlulelwa isikhathi. Impahla abebezithola zingela mibhalo bebezithatha bayazitshisa. Kade lapho bebexwayisa abanini bokungamavinkili lokhu ukuthi babophe imitshaqane yabo baphume baphele kulezi zitolo ngoba sezathathwa izalwane zabo neSouth Africa. Le yinto isiza ngaseZimbabwe uNkosazana Dixus Mathuthu obuya njalo abe umgcinihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezimbokodo athi iyethusa ngoba ilokucwasa ngobuzwe phakathi.
Kuyinto engalunganga kakhulu leyo. Nxa kuyikuthi amalunga e-Operation Dudula acabanga ukuthi laba bantu bokufika bathatha i-business labo, kumele ukuthi baqale babheke ukuthi laba bantu basebenza kusemthethweni. Empeleni laba bantu banama-license abanikezwayo uhulumende we-South Africa ukusebenza ukuthi babe lama-shop, lama-spaza-shop lawo abalawo. So nxa kuyikuthi basebenza ngokusemthethweni balama-license, why kumele ukuthi amalunga e-Operation Dudula abe bangenela ebahlukumeza?
Lokhu kugcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sindisiwe Mpofu ohlala eSoweto othi abaningi balawo mavinkili bahle bavala besesabela ukuthabalaliselwa impahla zabo ngabeDudula laba.
Into eyenziwa ngoDudula iyasihlabisa kakhulu, isenza sicabange izenophobia le eyadlulayo. Kusabanisa khona ukuthi maybe seyizoqala futhi. Siyesaba kakhulu impela. Abantu abaningi bavalile ama-shops wabo because besesaba iDudula ubana bazobathathela izinto zabo, bayatshisa njalo, bayesaba ukubana bazoqala ne-looting.
Kodwa iqembu le-Operation Dudula elisungule umkhankaso lolamhlanje ngokungena kumavinkili abokuza elokishini leSoweto lithi abokuza laba abahambe kibo. Ezitolo abangene kuzo bebefika bathathe zonke impahla bathi sezedlulelwe isikhathi besiyazitshisa. Obona ngokuqoqa kwenhlelo ze-Operation Dudula uMnumzana Thabo Ngayo uthi ibhizimusi lokungamavinkili lokhu kumele kube ngelezizalwane zakwele South Africa kuphela, hathi abakwamanye amazwe.
The purpose of this is to save the community from buying poisonous food from this other shop. And what we have achieved today, we managed to get some of the food that were expired and include the native, include the pets for women. And some of those pets, they are fake.
Elinye ilunga le-Operation Dudula uNkosazana Cynthia Ntongangane uthi abokuza laba abaphume baphele eSouth Africa loba belamaphepha kumbe hatshi.
Onomuntu akayengakubo nathi sisendaweni yethu, ikhantri yethu le sanilelalelizwe, abahambe nazibhamu zabo zibamele.
Loba uhulumende ubengakaphawuli ukuthi kungani abeDudula laba besekelwa besenza umsebenzi okufanele wenziwe abahloli bezempilakahle, amapholisa aqalise esala ukuthi baqhubeke ngalo mkhankaso ngoba isithi abakwenzayo akukho emthethweni. Loba kunjalo bagcine sebevunyelwe ukwenza lokho. Selokhu kufe abantwana abane ababikwa bebulawe ukudla okuthengwe emavinkilini lawo. Izifundamandla zikahulumende lazo seziqalile ukuhamba zingena konke zikhangela ukuthi abanini balemvumo na yokusebenza lokuthi ukudla abakuthengisayo akudlulelwanga isikhathi na. Ngimele Super 7 Johannesburg kwele South Africa, uMthuso Khumalo.